Ilanga nxa lithona esidikidini sedolobho lakobulawayo kuba lokuxokozela amantombazana amancane seme emakhoneni ezitalada zalumuze elinde ukuthengisa imizimba abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube uleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kukhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani?
Ngidinga ukulala la madoda. Ngingokumbona kufuneka imali nje ukudla endlini kuyakufuneka imali ukuthi ngigeze ngenze nifuneka imali.
Abazali bakho ba?
Babhubha. Eyakho futhi umuntu eyalo ubhadala kumvuthela omunye umuntu vele okufosayo abe kufosa ukuthi yenze into ongayifuniyo maybe njengesefilingaprotekthanga.
Ukwazana Patience Phiri ule minyaka engamashumi amabili lantathu 23 yena wafunda waba le degree le marketing njalo sehlukana nomkakhe yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe lemuli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Uzodinga imali yabantwana, imali yabayimi ngigcina abazali, ngingikhangele abantwana, imumama imubaba endlini, so le renti konke kungikhangele. Umsebenzi ngawuqala ngemva kokuchumindo. Ngasentshi umindo ngoba kula msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi ndithole umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokutshiywa isihlobo. UBridget Moyo ngomunye wabo njalo udaniswa ngoba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
Ayinengikhangela abantu bakasisi wami, sisi wami wabhubha. So ayila option. Abanye bayayala bandela ngoba ngincane but abanye bayabhadala.
Manje uzakwenza ukuze ube nini?
Khonapho angikwazi.
So uliyavikela kodwa liyaprotect?
Sometimes uyakwanisa omunye uyakwanisa ukudawulela i-protection but abanye bayavuma sibi. Abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mkhuhlane efana lengulamakhwa kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinathra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council kobulawayo oyethuswa linani lamantombazana amancane asele mkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantwana bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and alcohol abuse, abanye bebaleka emakhaya sebesiye esitridini. Abanye lawo bebaleka becross ama-border besiye ema-neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana lalo thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu lapha kobulawayo. Asikhuthazeni obaba, sikhuthazele njenge-community yakobulawayo ukuthi bakithi asisizeni laba bantwana. Kulokuthi sibone umfazi, asiboneni umntwana ofuna uncedo.
Eminyakeni yadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa kodwa kukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bengagqize eqhakala. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-inspector Bending Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini.
Njengamapholisa kobulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitaredini. Kusunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrayiva ama-Porsche cars babuya bamela phana bethatha abantwana labana. Ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa ngoba i-age yomntwana ma ibelow 12 years ulakho ukuthi ubotshelwe i-rape. Ubuntu bethu singabulahli, iBulawayo ihlale indawo ehloniphekileyo.
Kukhanya udubulo yaphambili kwele Zimbabwe, imisebenzi ayikho, intandane zilambile, amantombazana amaningi sibebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi. Ababona ngokuthuthukiswa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolu ancedise intsha lentandane eziswelayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.